siya lamukela kweziphathelane labesifazana namhla sixoxalo nkosazana Sokoluhle Ndlovu umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi
abafanele besifazane yiloko kakhulu ababhekane lephupho lolu kakhulu ngoba sibona ukuthi vela abantu sebangabafazi khonokhu lokuye ukwethusela abantu abangabafazi bayathusela amasinyane besabe njalo futhi khonokuthi ngabe babagcina kakhulu izimuli kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siye emolweni imabhasi akhwelile kakhulu umbalisi ngeke aze akwanise ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini kuwamaziki amabili azima ehole ngapha kumele athenge ukudla ngapha kumele ahambise abantwana esikolo vele sekunzima kakhulu yikho kugcina sokuthi iy'mbulo eziningi zazibona sezipilika ngakhonokho
kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary pads kumbe ezibafundisa ukuthi bazithungela wabo liyababona yini khona ngapha ezikolo zemaphandleni
hayi babalesikhathi sokubuya kwezinye isikhathi ababuyi kodwa abantwana labantu abathwele nzima abanye bachine vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba lenhloni eqeda iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba kalazo mfanelo zokusebenza inhlanganiso lezala ziyabuya ziphinde zidonete ka-1 bese behamba kulabanye abaqalayo nebhokomwane abalakho okubancedisayo ngoba khathesi intengo yamaphisi vele isiphezulu kakhulu
kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kweli labafana
inani lamankazana lokho elisehla mbijana mbijana abanye babakuyehliswa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle basela imali zesikolo bekune ngokusela izinto abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuya kwenza yabona kulala abana abakhorokhozayo abama-iligama engaziko abakhona bebayengela ekuceleni abantwana besiyakwenza ngabesesemasini besesengaqedi lasesikolo
bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo
ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikolweni zeprimary nxa ukhangele ezikolweni zesecondary akula bakuzukuthi emekhaya ke bekungela kudla umntwana nalana uzabuye elambile kutshona elambile abuyele futhiekhaya njalo nje abanye kumele kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikolo evele engadlanga zokufunda kocela ngasaphume kuhle
manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo
ngokubonjoba ngoba umkhokheli we-finance umthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-services solathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngoba kodwa ithemba seliphansi kuukuthi bengasilungisele
manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima
kuyagcina sekusiba nzima ngoba khesekubona ukuthi kwezinye izikolo ezikolo kakhulu ezisemadorobheni abazalibo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons kodwa nasesikhala lala basebemaphandleni abalabazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani sizabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye basezele kukwani abalabazali abazebekwanisa ukubhadala imali lezi ezama-extra lessons ezibhadala ngama-u s bazayenza njani ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi yesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini uzaxoshwa kodwa sikwazi ukuthi bahlezi ngiyabafundisi abakhala bethi imali encane abanye balanzikayenza amabhizinisi esikolo khona bethengisa amabhuku lokunye
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxelaye esenyathi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.